sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela emsakazweni owe Studio 7 ngomvulo mhlaka 10 kuMbimbitho 2025 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, udla amalahle umndeni wamapolisa udetective Cassandra Hove, umoyi ocatshangelwa ukuba wabulawa ngomunye wakhe kulozikeyi homicide unit bezama ukubopha amasela.
Okomhlabathi lokwa kuyalungiseka lapho, kusekulungisiwe ukuthi abantu bazapompa sethu, ama-farmers azabhadalwa.
Kuyinto enhle ukuthi lathi emhlabeni kube lento abasijabulela ngayo, ngoba esikhathini esiningi bese sisazakala ngokuthi sinabantu abahlala besolwa.
Ikomithi yohlangothi lwenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele incoma eleZimbabwe elesula kusisekelo sombuso welizwe isigwebo sokulengisa abatholakala belecala lokubulala. Umabhalane kahulumende weMelika uMnumzana Marco Rubio ufike lamhla eSaudi Arabia phambilini kwenkulumo phakathi kwelizwe lakhe leUkraine. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umndeni wepolisa uDetective Cassandra Hove ucatshangelwa ukuba wabulawa ngomunye wakhe kulozikeyi homicide unit bezama ukubopha amasela udla amalahle. Ucatshangelwa ukuba amapolisa bezama ukufihla indlela abulawa ngayo. Kubika uEzra Chisa Sibandi.
Kube lokudlephana endaweni yokuvalisa abadlule emhlabeni eNyarazo Funeral Service ngesonto ekuseni. Phakathi kwamapholisa labemuli kaDetective Constable Cassandra Hove owadutshulwa ngelinye ipholisa lesifazane watshona ngesikhathi bexotshanisana lezigebengu ngolwesine ebusuku. Imuli yakhe ixutsha amapholisa emfeni isithi ifuna ukwazi ukubulawa kwakhe ngoba ucatshangelwa ukuba amapholisa ezama ukufihla isehlakalo lesi. Mnumzana Ryan Kaminga, isikhulumeni semuli kaCassandra, uthi bacine bevuma ukuya ndoloza umzimba wakhe ngemva kwesithembiso senkokheli yamapholisa sokuthi amapholisa azachwayisisa kakutsha udaba lokudutshulwa kwendodakazi yabo.
Sihlale phansi lamapholisa again for the second time ngoba besilombuzo ngokufa kwakhe ngemva kokubona isidumbu sakhe okwesibili nenhlazelo ade isinike yona izolo ibingahlangani ngoba thina besilensolo ngokufa kwakhe kadutshulwanga namasela. Bavumile namhla ukuthi udutshulwe ngephutha ngomunye wakhe asebenza laye kukhanya bebexabana ubabili.
Amapholisa athi azaveza impumelelo enhlolisiso yodaba lolu. Kasenesanga ukuzwa kuningi ngodaba lolu ngoba isikhulumeli sabo uCommissioner Paul Nyathi ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. UCassandra Hove ubesemenzela abacuphi kuhlangothi lwabomama kuCriminal Investigation Department lozike iHomicide Unit, uthi abantwana bane njalo ubekhangelelwe ukubekwa emzini wakhe eMberengwa namhlanje. Ngimana Studio 7 ngobulawayo, igama lami ngezwe Jesus Band.
South America, VOA. Ikomiti yohlangothi lwenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele incoma eleZimbabwe elesula kusisekelo sombuso welizwe isigwebo sokulengisa abatholakala belecala lokubulala loba ichothoza okungalungiswa kodaba lokuthathwa komhlabathi wabamhlophe njalo lokukhululeko kwezomthetho. Human Rights Committee yethule lokhu emhlanganweni oqhutshelwa eGeneva lapho ethi kuhle kakhulu okwenziwa ngeleZimbabwe ngesigwebo lesi kodwa ithi kunenge okumele kwenziwe okufana lokuhlawula abamhlophe abathathelwa amaplazi kanye lokukhululeka kwemthethwandaba okucatshangelwa ukuthi ilobudlelwano lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo mnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF.
kusengisa nje ukuthi kulento enhle ukuhlonipha uluntu ukuthi abantu abasezinyamazana umuntu ngumuntu yokwenziwe nje ihulumende yeZimbabwe bese sikhangela njalo ukuthi xa kunjalo nje kuyinto yokuthi kuyathengisa ukuthi kule ezizinto okomhlaba la okomhlabathi lokwa kuyalungiseka lapho ukuze kulungisiwe ukuthi abantu bazapompa sethu amafarmers azabhadalwa ama white farmers lanathathele umhlaba kuyabhadalwa sokulungisiwe konke konoko finance minister ungabona wethu uhlelo lwakulaphana ukuthi bese siyaqalisa ukubhadala ezindlela lako sokuaddressiwe konke konoko so izinto ezikhanyayo ukuthi lako ama-developments amahle yena la siwabona
ye kube sokubuya-ke lokhu okwemthethwandaba ukuthi kumele imthethwandaba izimele yodwa kungabe lo muntu ongenelayo khonapho lako bayakuchothoza khonoko bathi hhayi kulungise khonoko wena ungathini ngakhonoko
okumthethwandaba vele kumele uzimele yodwa kodwa singakhangela phela umthethwandaba nalo kodwa umele lakho njengakathi sisikhuluma iqiniso eZimbabwe umthethwandaba uzimele kodwa ungaphansi kwakahulumente ungolunye wogatsha ezintathu ingatsha ezintathu zikahulumente ngokunjalo Gibbs mbona ngani ugatsha lololo lumele lalo lube ngaphansi kwahulumente kodwa luzimele lodwa kodwa lungaphansi kwahulumente luyingxenye yengatsha zikahulumente kodwa ukuthi lube divorce silwelimele lodwa kale kungachaza ukusiba ngenye into engamanga ukuqonda singazi njalo Gibbs
lo ngumnumzana Believe Gawule ilunga lebandla lezanu PF obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 esecholocho sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele
ilizwe leZimbabwe nxa kuthe kwaba khona izindawo mbe singathi umhlaba nxa usunanzelela ukuthi ilizwe leZimbabwe kukhona okuhle likwenzileyo njengakhona oko ukuthi bayakubuka ukuthi isigwebo sokufa mbe sokuhengwa iZimbabwe isesulile kuyinto enhle ukuthi lati emhlabeni kube lento abasijabulela ngayo ngoba esikhathini esiningi bese sisazakala ngokuthi singabantu abahlala besolwa kodwa ke nxa kulokunye okuthile okuncane umhlaba osibuka ngakho sililizwe lati siyakujabulela khona kokutshengisela ukuthi kulento enhle lati esike sayenza ngemva kwesikhathi eside
ye nxa sisikhangela ke lokho abakuchothozayo ukukhululeka kwemthethwandaba ungathini ngakhonokho
sikhangela ukuthi ezomthethwandaba zizimele ijudiciary kumele izimele ukuthiwa independent judiciary kwenzeka ukuthi nxa kuthathwa izinqumo kugxilwe kulokho mbe kulelo cala eliyabe lenzakele ukuze abantu bathembe ijudiciary system yakithi okwakhathesi kule zinto ezenzakalayo ukhangela ukuthi umuntu abotshwe angabotshwa ukhangela ukuthi umuntu angabotshwa abotshwe khonokhana kwenza ukuthi abantu bangabi lethemba lejudiciary system khona kuyi-ama eqakathekileyo kwezokubusa ilizwe siyakhuthaza ukuthi abakhangele ngejudiciary system besingathi omantshi labaningi nje kusiya phezulu kwalo mahluleli bazame ukuthi benze izinqumo abatshengisa ukuthi bazimele ukwenzela ukuthi ilizwe abantu balithembe ugatshelo nalolo judiciary abantu baluthembe
kwezomhlabathi kethu
sikhangele ukuthi umhlabathi yi-property lalo muntu yabelayo ukuthi umuntu angatholi umhlabathi abe lethemba lokubana uzahlala emhlabathini lowo okwesikhathi esivumakeleyo esingathi khona nxa umuntu ethe mbuhlezi ngelisi ilisi yakhe iziye phela lokhu ehlezi nxa kuyikuthi njalo yi-communal land umuntu abekwazi ukuthi kasozadudulwe mahlayana nje kungazange kube lesivumelwano la yavuma ukuthi uzasuka kuleyo ndawo njalo kube le-compensation ezakwenzakala nxa kuyikuthi i-commercial farmer angaphongi uvuke ekuseni izinto zakhe seziqutshunwa ngabantu esethathela umhlabathi wakhe ngakube le tenya evuma ukuthi umuntu abe lesibindi ngakho lokhu akwenza emhlabathini wakhe
lo mnumzana Thembelani Dube olandela izombusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekwabulawayo kuqhutshwa umhlangano eNew York okuhlolisisa ukulinganiswa kwelungelo labesifazana labesilisa oweCommission on the Status of Women abasemhlanganweni lo ngabameli babohulumende labakunhlanganiso ezizimeleyo okukhangelelwe ukuba abazahlaziya kabanzi izinqumo zeBeijing Declaration kanye lokwethulwa nyakenye emhlanganweni weUnited Assembly eNew York okumayelana lokuthuthukiswa kwabesifazana. Sixoxa ngodaba lolu lonkosazana Sikhathele Mathambo, umqondisi wenhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum.
Umhlangano oqakatheke kubomama umhlaba wonke jikelele ngoba yiwo indawo lapha United Nations ngalesi sikhathi umnyaka yonke omama abahlangana khona ndawonye bekhangela amalungelo abomama lokulinganiswa kwamathuba. Umhlangano lo upha amathuba kumama njalo lokuhlanganelana kwehulumende lengatsha ezimele zodwa iCivil Society ukuhluza impumela lempambeko esihlangana ngazo njalo esingakwenza ukuthuthukisa omama. Indikimba ka-2025 ikhangele kakhulu ukuthakazelela iminyaka engamashumi amathathu selokho kwenziwa i-Fourth World Conference yabomama lokukwamukela kwe-Beijing Declaration and Platform of Action for 1995. Njalo 2025 ukhangele i-30 years lokho kwasungulwa i-Beijing Declaration lesivumelwano ukhangele impumela lemigoqo mayelana lamalungelo abomama.
Okunye ke Nkosazana Matambo.
Kukhangelelwe ukuthi izinqumo lempumela lezi zincedisa njani ufinyelela i-2030 Agenda of Sustainable Development. Kukhangelelwe ukubiza wonke umuntu ukuthi athathe isinqumo njalo aphatheke ekuxhaseni abesifazana ukuze babe lamathuba alingeneyo. Sikhangelele kusasa lapho izinqumo ezithathwayo ngokulinganisana kwamathuba labesifazane bethola amathuba alinganayo. Sikhangelele njalo ukuthi abesifazana athola ukulinganiswa kwamathuba esikhundleni zobuholi emfundweni zemnotho.
Lo Nkosazana Sikhathele Matambo, umqondisi wenhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum, obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseNew York khonapha eMelika. Umanyano we-European Union uthi kulabatshali bezimali abedlula amakhulu amabili 250 abavela emazweni asezwekazi le-Europe abaza eZimbabwe ngonkwenkwezi ukuze khulumisana labo sowabo bakuleli ngenhlelo zokubambisana kunhlelo zamabhizimusi lokuthengiselana. Kumbiko ewethule lamhla i-EU ithi umhlangano lo uzaqala mhla ka-20 uye phela mhla ka-22 njalo uzahlanganisa abamabhizimusi aqhuba imisebenzi egoqela yokulima, eyokuphehla amandla kagetsi kanye lalowo esemsebenzini wokwemba amatshe aligugu. I-EU ithi ngokwakuqala ukuthi osomabhizimusi baye baqhube umhlangano walolu hlobo eZimbabwe. Lo mhlangano uza ngesikhathi amankampani amaningi eZimbabwe esadalala ngenxa yokutshabalala komnotho kanye lokusilela kwamagetsi elizweni. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Masimba Kuchera.
Udubo lwaseZimbabwe ngabayithi i-doing business kulezinto eziningi uhulumende okumele azilungise. Okokuqala indaba yamandla kagetsi, owesibili indaba ye-corruption, owesithathu indaba yama-taxes aphezulu kakhulu. So i-ease of doing business yiyo engayenza ukuthi abantu base-Europe badedele emuva mbijana.
Alubana umongameli Mnangagwa elalele sikhuluma nje, kuyini ongamcebisa ngakho phambilini kwalomhlangano?
Okuqala sibe lelizwe elikhuluma iqiniso. Okwesibili nxa sebebuya abasomabhizinisi kumele bahlangane labantu abenza ibhizinesi sibili, athi ama-briefcase business people. Besalana labantu sibili abangabanceda ngama-business ideas njalo labo abenza ibhizinesi eZimbabwe, athi ama-briefcase business people esiwabona khathesi. Okwesithathu sekumele uhulumende azame indlela ezokuthi i-ZIG kumbe imali yelizwe ingabathabalali.
So kulesikhathi sibona uhulumende weZimbabwe sithi udinga abatshali bezimali e-Asia kubo China la kwamanye amazwe akulowo mhlubulo. Kathesi nxa kukhulunywa nge-Europe, ubona kungaba lo mahluko yini ekutheni abatshali bezimali babuye eZimbabwe ngoba le e-China sokukudala kodwa kabakhanya ukuthi bayeza ngempela abatshali bezimali ngaphandle kwama-China abuye ukuzokwemba amatshe aligugu?
Ngathi mina into enzima eZimbabwe ukuthi nga sibe buyile abalezi mali sabo uyaba le corruption eninga kakhulu enza ukuthi umuntu oyabe efuna ukwenza business eZimbabwe evuyele emuva mbijana uza kukhumbula ukuthi ulabantu abaningi abanjengabo Dangote abake babuya eZimbabwe befuna ukuthi labo bezame i-business labo eZimbabwe kodwa kwaba le corruption eningi kakhulu.
Lo umnumzana Masimba kuchera ocubungula izenotho obexoxa icingweni lonto ungameli inkomo e-Studio 7 ekwele Bilitani. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abahlamuke be-M23 abahluthuna idolobho legoma lele Bukavu balwisana kabuhlungu lebutho lakwele DRC kwesinye isigaba sesabelo se-North Kivu. Ele-Russia lihlasela ngamandla ele-Ukraine esabelweni sesami. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Weziphathelane leMelika umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Marco Rubio ufikile eSaudi Arabia lamhla phambilini kwenkulumo phakathi kwelizwe lakhe lele Ukraine. Okuyimizamo yokuqeda impi elokhu iqhubeka phakathi kwele Russia lele Ukraine. Isikhulumeli seRussia umnumzana Dmitry Peskov ubikwa esithi ilizwe lakhe likhangelele ukuthi ele Ukraine litshengise ukuzimisela phakathi kwenkulumo lezi lokuthi ilizwe lakhe libe lobudlelwano obuhle lele Melika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Tim Muringai, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Ngiyabonga msakazi. Hayi, into eyenzakalayo eSaudi Arabia inhle kakhulu ngoba siyakwazi ukuthi sebelahlekelwe ngabantu abaningi and impilo is no longer making any sense ngoba sokule stalemate ongathiwa akula muntu ogaina anything okathesi sokuphonga ubhidliza nje okwe-infrastructure lani. So ukuhamba kukanumzana Marco Rubio eSaudi Arabia is a very welcome situation. Ngoba siyakwazi ukuthi Ukraine and Russia they've been going at it for 3 years gathesi and so kumele kube le ceasefire for everybody to be at peace. Ngoba siyakwazi ukuthi ingaqhubeka leyo mpi kungathiwa iza involve Europe and everybody else. So gathesi kumele kube le nkulumo zona lezi ezokubona ukuthi hayi bangazwisisana yini.
Lapho okuthiwa bafuna ukubona ukuthi ele Ukraine linganikeza lokho okuthiwa ngama-material concessions kuRussia ukuthi kuphele le impi, singathi kuyini okufanele ele Ukraine likunikeze lapha kumbe likwenze? Njalo ngombono wakho ubona kuqondile yini?
Into eRussia ukuthi bakhuluma besithi ama-Ukrainians kumele babe accommodating ngendaba ze-material resources ukuthi banike iRussia, hayi lokho yikho kungathiwa kuzahlupha ngoba siyakwazi ukuthi vele iUkraine iclaima i-sovereignty yayo from the 1991 Minsk accord Minsk accord uqala and the Minsk accord yesibili. So khonapha kungathiwa kuzaba le nkinga but we are hoping for the best. Siyakwazi ukuthi umnumzala Zelensky ukhuluma esithi yena iRussia is the aggressor. So khonapho ngantwa yiko ngantwa kule division but hayi into encinci le ngoba siyakwazi ukuthi at the end of the day bafuna labo ukuba in a position to come back and become the producer of wheat for the whole world lama agricultural produce lokunikeza abantu amathuba go to their colleges obabe kuyenza before the war. So hayi siyayamukela leyo step yenzwe nguMarco Rubio lama Ukrainians ukuthi babone ukuthi iRussia layo izayiza yini with sensible concessions at the table. Hopefully kathesi bazabuya le an answer to solve this situation. Ngiyabonga.
Lo mnumzana Tim Muringa ingcwethi ecubungula izombusazo obexoxa ecingweni yase-Ohio khonapha eMelika le-Studio 7. Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza abesifazana ukuthi bahlolwe imvukuzane yesibeletho i-cervical cancer ngoba umkhuhlane lo uselapheka nxa uthe wabanjwa usahluma. Kubika uNgqwele Dube we-Studio 7.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle kumanyano we-United Nations, i-World Health Organization, ithi imvukuzane yesibeletho ihlasela abesifazane abazinkulungwane ezedlula ezintathu, 3043 eZimbabwe ngomnyaka, njalo ibulale abazinkulungwane phose ezimbili, 1976. UDkt. Derek Matsika uthi lobanjela umkhuhlane ongenye yemikhakha yemvukuzane yabesifazane esivamile eZimbabwe uyalapheka ungaphangiselwa.
Nxa belesikhathi beke beyenze lokho kuthiwa i-VR kumbe unye kuthiwa ngesikhiwa i-pap smear ukuthi udokotela akhandle umlomo wesibeletho ebone ukuthi kule chance yini ukuthi ama-cells asetshintshe ukuba imvukuzane kumbe kukhona ongaphambaniseka ukuthi umuntu ecinele imvukuzane. Ngesikhathi lesi kuyabe kusalapheka kodwa umuntu engamelela ukuthi eze egula kwezinye isikhathi ukuthi sesiya kubodokotela sebentshe ukuthi hayi imvukuzane lesinjani simumatheke umzimba wonke.
Umatsika uthi igciwane le-human papilloma virus elaziwa kakhulu ngokuthi i-HPV yilo elandise ukubangela lomkhuhlane.
Yeja uba associated lomkhuhlane lo we-cervical cancer. So nxa sikwanisa ukucontrol umkhuhlane we-cervical cancer, singakwanisa ukucontrol umkhuhlane we-HPV virus, sizakwanisa ukucontrol ukuthi umuntu angabi le-cancer.
Impawu zemvukuzane yesibeletho zigoqela ukuphala nxa owesifazane engekho esikhathini, ukuzwa ubuhlungu ngesikhathi socansi kanye lalapha umuntu ethambisa. Umhlali wakobulawayo unkosikazi Siphethokuhle Chuma uthi loba waqala sesaba ukuyahlolwa wakubona kuqakathekile ukuthi enze lokhu ngoba umkhuhlane lo uyingozi.
Sungayenza ngayenzela impilo everything goes well. Sende wani ngayenza. Iyanceda kakhulu ukuthi uhlale uzazi ukuthi ukusipho isimo.
Umongi Mnumzana Vumani Ndlovu uthi imvukuzane yesibeletho ivame ukuhlasela omama abaneminyaka ephakathi kwamachumi amabili lamachumi amahlanu ikakhulu abalegciwane lengculazi i-HIV. Uthi kubalulekile ukuthi omama bahlolwe ngaso sonke isikhathi esihlelwe ngodokotela.
Nxa ungachekanga phela into leyana nto yabasiyakhula yagcina singena kwamanye ama-organs and singayibamba inlutshwane sukhipha that party affected like sukhipha isibeletho. Mavele uku-checka kuqakathekile ukuba le-routine check kwenza ukuthi once is detected behle bekhiphe because bangayekela iyagcwala umzimba wonke. Nxa sigcwele umzimba wonke sokubukela umuntu ezefe kuphela.
Indlela zokuhlola nomkhuhlane ezigoqela yaziwa ngokuthi visual inspection with acetic acid i-VIAC kanye ne-pap smear. Uhulumende uthi indawo zokuhlola limvukuzane nge-VIAC zingamakhulu amabili 200. Uthi lapho okuhlolwa khona igciwane le-HPV zingamachuma yesithupha. Ngomnyaka ka-2018 uhulumende weZimbabwe usungule uhlelo lokuvukela ukumemetheka kwemvukuzane yesibeletho ngokujova amantombazana ngamatshitshi olwe-HPV vaccination program. Asebejoviwe phansi kwalolu hlelo abagoqela abantwana besikolo badlula isigidi 1 million. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, nginguNgqwele Dube.
Imidlalo yenguqu yeCasuleka Premier Soccer League ikuviki lesibili iqalile. Ngempela sonto amaqembu wonke adlale imidlalo yesibili. Lo nyaka amaqembu amaningi athenge abadlali. Okuwaqinisa kodwa iqembu leHighlanders lavinjwa inhlanganiso yeFIFA ukuthi lithenge abadlali lisetheswa umlando wokuthi aliholisanga wayengumqeqeshi walo uBaltimore Brito lomsekeli wakhe uAntonio Torres abadabuka kwele Portugal. Asizweni intasezindaba eStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
UBrito lomsekeli wakhe uAntonio Torres baphanyika udaba lweholo labo kunhlanganiso yenguqu eFIFA besithi iposo iyala ukubabhadala. IFIFA yapha isigwebo sokuthi iHighlanders ayisavunyelwa ukuthenga abadlali benguqu baze bahlawule inkulungwane ezingamachumi amabili esikhombisa zamadola emelika 27,000. Unobhala jikelele weHighlanders uMorgan Dube uchaza kabanzi ngohlupho lwabo.
Sike saba labaqeqeshi okhoch abavela phetsheya kwela maphutukezi. Saba lezivumelwano labo ezithile financially and lokhu kugcine sekusikhama singasakufinyeleli bagcina ke sebesihambisa ekantolo yeCAF yeFIFA rather.
Udube uthi iqembu lakhe labo abadlalela abathengayo kodwa ngeke libadlalise ngoba basalinde iFIFA ukuthi yethule isigwebo njengoba sebabhadala imali leyo.
Simelele umhlangano weLegal Committee yeFIFA ukuthi ihlangane ikhangele izindaba ezigoqela leyethu bese besikhulula ke njengoba sesabhadala isikweletu sethu. Kodwa abahlali behlalela thina sodwa babe lekhalenda yabo ukuthi ngesikhathi esingaka siyabe silemhlangano ekhangela izinto ezinje. So asilaqinisi ukuthi lomhlangano uzaba khona nini.
Lanxa iqembu leHighlanders lingela abadlali abatsha ngesonto linqobele khwekhwe 4 nyaya eBuffalo Stadium, kweminye imidlalo iqembu leCapes United linqotshwe ngeleScotland FC 2-0, Ingezi 1, Creamfields 0, Bigita Minerals 1, Moors 1, Tel 1-4, Trend 1, FC Platinum 1, Manika Diamond 0, Herentals 0, Dynamo 0, Yeda 0, Chickenin 0, ZPC Kariba 0, Simba Bora 0. Iqembu leSimba Bora yilo elathatha isicoco sePremier League ngomnyaka opheleleyo, kodwa lo nyaka lidonsa nzima alikanqotshwa njalo alikanqobi kumdlalo yawo emibili. Umqeqesho leqembu uJoel Tupela uphahla uthi usalolonga abadlali bakhe.
Sizama ukuthi sizama ukulungisisa okwamanje labagadli bami. 2 games abagadli bami lokhu bengakatholi ngitsho igol elilodwa. Yeah, my defending champions and abantu bayabekhangelela ukuthi sidefende inkezo yethu.
Ohlaziya zenguqu ezimele umuzi wethu Hadebe uthi amaqembu asebenzisa imali yiwo akhanya ezahlupha lonyaka.
Siyabona ukubana iScotland ayikatshayo, abaningi bakhangela ukubana ngemali abayifakileyo eqembini labo yibo abazabe behambela ngaphezulu. Kodwa siyananzelela ukubana kule qembu elinjenge-FC Platinum elikhokhelwa nguNorman Mabheza uyandisa ukwenza kakuhle.
Ngimaraso7 ngobulawayo igama lwangezwa Jesus Banda.
Sokwe isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7 inyabingelela okhulumayo nguKate Bebebe. Basakazi labalaleli, kuyadanisa kakhulu okupresentwe uMinister weFinance uMthuli Ncube laphayana ku-summit le ebikhona e-America leyi ebona ngodaba lokusebenziselana kwe-America lamazwe lama-African leaders eku-adresseni udaba lwamagetsi. Ama-leaders eZimbabwe iqiniso kabalikhulumi, iqiniso belingalikhulumi benjalo sebakwenza nje kwaba yi-habit nje iphetheni ukuthi every year bawester izimali belalela leyo mhlangano, akukho niks abaku-implementayo okuyabe kuvunyelwane laphayana. UMthuli uthi yena bona njengeZimbabwe ba-open for American investors, bale khulu balani balani edinga ukuthi izosetshenzwa laphana kuphekwe ugetsi. But at the same time nxa befika ngapha eZimbabwe imithetho yabo yenza kungabi lula ukuthi ama-investors angene laphayana.
Studio 7 linzani lonke basakazi bethu abahle kunye labalandeli bakhe. Okungelelayo uBJ Dube ngaphansi kwenhlangano Talkers Protest for Change. Ya, ngiyindoda engaboni emehlweni right now, kodwa imphushwa inhliziyo nawukuzwa okwenzakalayo. Ngiyaphansi komThalkers Protest for Change okuyinhlangano elwa nobulelesi ubugwelegwele. Cishe nje ngatsho ngawo wonke amagama amabi angaqondanga ayenziwa iqembu lakithi leZimbabwe eliyilo elisiphetheyo eZimbabwe. Ubukorokotsa, ubusela nakho konke okubi ongasukucabanga. Thina siyimThwakazi Protest for Change silwa lento ezinjalo ezigcweleyo ezicindezela ilizwe lakithi. Ingakho nje izwe lakithi liphansi kungenxa yento zonke ezingcolileyo ezikhona emhlabeni esezihlangene ngaphansi kweqembu lethu elisiphetheyo eliyizano PF.
Angibingelele ekhaya lezindaba ezinhle ezimnandi ezeqiniso. Studio 7 abasakazi nabalaleli salibonani. Ngutshawuke ngapha kwesigangatsha eKezi Matopo constituency, Matopo South. Ye ngicela nje ukudlulisa nje ngomzuzwana into nje encane isicelo sami kule indoda okuthiwa ngunyoka yemabhulu odlulisa imiyalelo.
Hayi ke isikhathi yasavuma ukubana siqhubeke sisonke. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.